Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazinye kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukuqinene we more public exercise sa register abantu 5.3 million with a few sa register 5.3 million abantu ukuthi akuzayo kodwa kade sesile process ethiwa decrypting so ama numbers angkhona they are getting down.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi isebenza gadalala ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni.
Njengoba sichilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki esikwalayo ikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo njalo singatshengiswa nga indawo eproper sisakhangela ukuthi council isitshengisa indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona.
Abaphila ngokuthengisa kanye labemichova edolobheni lakobulawayo bathi kabasuki endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa igodini mall bengakatholiswa ezinye indawo zokusebenzela. Ibandla le-MDCT selimise isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gutu ukuba lilunga lebandla njalo lalaya unkosazana Thokozani Kuphe labanye bakhe ukuthi baqalise njalo ukuqhuba inhlelo zebandla nxa bengafuni ukuxotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isebenza gadalala ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe oluzasuthisa wonke umuntu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi njengoba seluphelile uhlelo lokulanda abantu ukuba babhalise ugwalo lwabalelungelo lokuvota olweBVR Voter Registration Blitz asebe ngakho kwamanje ikulungisisa abakutholileyo ukuze baphume logwalo lwe-voters roll. Embikweni kamgcini sihlalo wezeki obalwe ngomunye wama-commissioners unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uthi lanxa lolu hlelo selugqitshiwe uzulu lokhu eseselethuba lokuyabhalisa kulezo ndawo ezivele zikhona ezigabeni laseziqintini abakizo.
From the time saqala i-blitz ngo-October bene up to the end ekuqineni we more public exercise sa register abantu 5.3 million with a few sa register 5.3 million abantu ukuthi akuzayo kodwa kade sesile process ethiwa decrypting so ama numbers angkhona they are getting down sesesiba madutshwane bijana and ama numbers they will continue to come about to register between now up to 12 days after nomination court.
Ubufakazi asebelabo unkosikazi Kazembe uthi buveza ukuba inani elikhulu lababhalise ukuba babe lelungelo lokuvota kungabe kusigabeni seHarare abakusilinganiso sokulichumi lane ekhulwini 14% kuthi ezigabeni zemandebeleni kakhulu emathebeleni south inani labo libikwa liphansi kakhulu.
Angazi ukuthi I'm really not sure what causes that. Sababona sebebuya kumopap abaningi sibili sebuya kumopap akazi ukuthi babe yi-lethargic yini kumbeni ba azi ukuthi kumbeni babe ngila trust le process yangkhona kumbeni ama-figures lawa they don't really reflect the correct situation. Quite a number of abantu ababulawa eMathebeleni South, baya ku South Africa quite a number of people. So the population seyanikwa leyi is provisional from statistics. So abanye kumbeni kabekho ebulawayo. Kodwa in the last days babebuya sibuya. We registered quite a number of people during the mop up.
Abezeki baveze njalo kuba isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amahlanu lane 54.5% sababhalisileyo laba kungabesifazane abakuchaze njengoqonga ukukhulu nxa uqathaniswa lenani lababhalise kulungiselelwa ukhetho luka 2013. Abezeki bathembisa ukuba bazimisele ukuqhuba ukhetho oluzokwamukelwa ngumuntu wonke kungekho kukhonona njengalokho sekuthe kwenzakala ngesikhathi sokhetho eminyakeni edlule. Bagcizelele ukuba osekumisiwe kuluhlelo lokubhaliswa kwabantu belandwa duze lendawo abahlala kizo, kodwa luqhubekela phambili endaweni lapho bekuvele kubhaliselwa khona ezigabeni zonke ezilithumi laseziqintini ezedlula amathumi ayisikhombisa 73 centers. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ikomiti yetale leparlamente emelika eleCongress ebona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika ibe lomhlangano izolo okuhlaziya umumo oseZimbabwe okwamanje. Amalunga aleli dale akhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ehloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle. Ekhuluma emhlanganweni lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna imelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test. But elections have got to be credible.
Ukhetho osolusondele luza kuba isivivinyo esikhulu kuhulumende weZimbabwe. Kumele lolu khetho luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo kungeladlakela. Uhulumende kumele njalo ethathe amanyathelo okuqeda inkohlakalo, elondoloze amalungelo oluntu njalo eqede udlakela. Amalungelo abantu kumele ehlonitshwe. Kumele kube lenguquko kukho konke lokhu ukuze sidlelane kuhle.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe ngabe abanye bakhe ababili uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass. Abathathu laba bathe elemelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yimelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli wemelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012 umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frithi lo-Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe emelika. Umnumzana Ray ukhuthaze elemelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yiZANU-PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frithi yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulohulumende omutsha. Ngakho ukhuthaze elemelika ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulomhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Lokho umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama reforms anjani kwenza ukuthi iAmerica ibe engaged. iAmerica namhlanje itshengisile ipositive willingness and to help, to invest and to partner le Zimbabwe so that kube le lokwakha economy yeZimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare, yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakajinja. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende kaZimbabwe kukhula ngobaba uMnangagwa umele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela ezaletha inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla lezano PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frank Kuni, yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDCT namuhla elimise umsebenzi kancane isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gutu limethesa icala lokubangela ukungezwani kuleli bandla. Embikweni liwethule kulandela umhlangano wedale leMDC National Executive lowe National Council, leli bandla lithe udaba lukaGutu luzahlolisiswa ngemfanelo maduze. Okwamanje isikhundla sikaGutu sesibanjwe ngobe ngumsekeli wakhe uNkosazana Thabita Khumalo. Kusenjalo leli bandla lithi uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bebe lomnumzana Love Moyo bona abaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukukhokhela leli bandla sebephiwe iviki ukuthi baziveze kuleli bandla njalo baqalise ukulisebenzela. iMDCT ithi izathatha amanyathelo anzima nxa bengaqhubeka besethula imbiko etshiyeneyo bengakhulumisani lezinye iziphathamandla zebandla. Kusukela namhla akusavunyelwa ukuthi abathathu laba kanye lezinye iziphathamandla zebandla zethule imbiko ngaphandle engaphumi kusikhulumeli. Amadale omabili la aphinde athi uChamisa nguye osebambe isikhundla sikaTswangirai esokukhokhela ibandla leMDCT. Abaphila ngokuthengisa kanye labemichova edolobheni lakobulawayo bathi kabasuke endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa amavinkili lesitishi samabhasi lemichova kulindawo ezabizwa ngokuthi yigodini mall, kubika ubathabile Masuku.
Bekulusuku nje olufana lezinye endaweni yeGodini lapho abathengisayo labemichova abasebenzela khona. Bebezithengisela banganake lutho kodwa besazi ukuthi namhla lusuku obelubekwe ngukansili kanye leterracotta lokuthi basuke eGodini ukuze umsebenzi wokwakha uqale. Unkosikazi Nonhlanhla Hlabangane othengisa eGodini uthi bayala ukusuka ngenxa yokuthi abakatshengiswa indawo eqondileyo yokuyasebenzela hathi iganga.
Lokhu esikhona mhla ka 1 obekuthwe sonke siyaphuma khona. Into esizamayo ukuthi siqalise sibe le inkulumo labantu becouncil. Njengoba sichilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki. Esikwalayo ukuthi kuvuke kuthwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswanga indawo proper sisakhangela ukuthi council isitshengisa indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona nothi iganga ukuthi umuntu uzaqonda egangeni.
Omunye njalo osebenzela eGodini umnumzana Albert Chuma uthi amalanga abawaphiweyo malutshwana ekhonona ngokuqhatshwa kwabazasebenza ukwakha eGodini abathi kwenziwa ngudlu.
Ngithi kodwa ke amalanga la kade besiphe wona bemalutshwana ukuthi nana sibe sesiphumile ngoba la lapho siyakhona sikabikwazi kumele siqale sibone lapho esiyakhona ukuthi izindawo eziright njalo khona ukuqhatshwa kwakhona lokho ukuthi njoba thina yithe silahlekelwe imisebenzi bekumele bakhulume basinike i-time ukuthi lati sibhala abafana silahlekelwe ngumsebenzi kuweza abafana abalabo basebenzi abakabhalisi lapha kumele kubhale edini esilapha esilahlekelwe ngoba bona abakwazi lutho phela ukuthi abalahlekelwe yibaphi sebenza faka abangani babo ezihlobo zabo thina sesishwele umsebenzi abantwana sibafundisa khona.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasebenzela eGodini unkosikazi Thulisiwe Chongwe uthi bayazi ukuthi kumele basuke kodwa abachedi ngenxa yokuthi balahlelwa iganga.
Njengamthatha kumhlaka 1 lapha esika khona asikatshengisa lapha abazama ukulungisa khona lapha bathi balungisa khona kwezindawo lapha esibone khona kodwa singakatshelwa indawo zakhona aziyenzi ama measurements anje akuqala esasivele siwasebenzisa izitendisi akusalingani kube kuyimkodo baminyanise imkodo vele ngasebenzeki akusebenzi kuhle vele lapha kukhona khona kufana lokuthi basilahlela igama.
Unkosikazi Nomalizwe Sibanda uthi useleminyaka engamachumi lasishiya kalombili ethengisa eGodini uthi ufuna ukwazi ukuthi nxa besuka lapho kuzabhalelwana phansi ukuthi bazaphenduka endaweni zabo nini.
Mina i-development kobulawa ngiyayithanda ngiyayisupporta kodwa into mfuna ubakwazi ukuthi I've been trading la since 2000 sele 18 years in trader lapha. So mina my fear into engiyifisayo ukuthi masuka la sifuna a written thing etshengisa ukuthi yithi thina the trader la is affected esizabuyela futhi ayikhona okukhulunywa verbal okuthiwa lizabuyela because there's a lot of corruption.
Othayela imichova eya ephumula south umnumzana George Sithole uthi lokhe bese Godini ngenxa yokuthi ikhampani yemichova ayisebenzelayo ayibatshelanga ukuthi basuke.
Thina de singakwazi ukuthi siyasuka singaphi abazange besitshele phela ukuthi siyasuka singangabakobhukt so yikho kwenza ukuthi sibe silokhu esila khona vele apha sebezama ukuthi khona ungabi le mali.
Ukhansili wakobulawayo kanye lomqondisi wekhampani yeterracotta bethule imbiko echaza ukuthi inkokheli zabathengisela eGodini zacela ukuthi kwengezelelwe isikhathi sokusuka eGodini ngakho abathengisayo labemichova bangezelelwe ngeviki kusiya kwezimbili ukuthi basuke. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba namhla unqume ukuthi umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya usikomitsho amapholisa kanye lamapholisa ayisithupha kumele bebhadale abantu abadudulwa eplazini leManzowu ngonkosikazi Grace Mgabe inkulungwane lenkulungwane zemali. Unkosikazi Mgabe uxothe amakhulu ezakhamizi zeManzowu ngo-2015 efaka inyamazana eplazini leli. Lokhu kwenza amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights acela inkundla ukuthi ingenele abantu laba behlawulwe ngoba badilizelwa imizi lempahla zabo. Lanxa nje uMkamgabe ube ngumnini ndaba, umthetho ndaba uthe abamele bahlawule abantu laba ngumnumzana Obet Mpofu, umnumzana Godwin Matanga kanye lamanye amapholisa ayisithupha. Kunjalo nje umthetho ndaba we High Court kwele South Africa lawo unqume namuhla ukuthi onke waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma waphambanisa njalo wephula umthetho ngokusekela ukuvalwa komthetho ndaba we SADC Tribunal ngomnyaka ka 2012. Live talk ukuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhla sikhangela osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphakamisa omama kunsuku ezilikhulu engene embusweni. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abohlangothi lokulondoloza ukuthula kumanyano we-United Nations bathi kufe amalunga ebutho labo lokulondoloza ukuthula kwelemali amane kwalimala ambalwa ngemva kokuba imota ekade ekuyo igcobe umaquphula esigabeni seMopti. Itali lephalamende la kwele Melika seligqibe ukubunjwa komthetho okuqinisa ubudlelwano beMelika lele Taiwan kwezamabhizimusi osokusele ukuthi umongameli Donald Trump asayine kuphela. Sibuyele kudaba lobudlelwano phakathi kweZimbabwe ele Melika. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo. Izolo leli dali idale leMelika le Congress libe lomhlangano wokuhlaziya ukwenzakala eZimbabwe. Emhlanganweni lo o Congressmen bathe ukuze ubudlelwano buvuselelwe eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Umnumzana Effort Nkomo isiphathamandla sezanu PF usungula lingxoxo.
Hayi, kuyezwakala ngumbono omuhle lapho kulohlupho khona. Kuqakathekile ukuthi abantu bahluzisise ukuthi lokho kade kuhlupha kambe laba kade behlupha bakubambe njani. Kukhanya ngezithembiso ezikhona lokukhanya okukhona kuyathembisa ukuthi hayi inhlonipho yoluntu ikhona, ngoba ungabona umuntu kumbe ubone ibandla izolo belingafuni ukuthi abantu abakhatshana bezobona ukuthi lenzani nxa kulokhetho. Ungabona nxa ibandla lelo kumbe asebephethe ibandla lelo sebesithi kathi sifihlani sebesivalelana abantu ukuthi bezobona, kutshengisa ukuthi kababuye bazibonele. Lapho kulohlupho khona babona ukuthi hayi bekulohlupho la, okulungisekayo kulungiseki.
Ngiyakho inqobe baba Mhlanga ngena khonapho.
Okokuqala, lami ngivumelana loNkomo ukuthi inkulumo yabantu beMelika uma besithi izijeziso ukuze bazesule bafisa ukuthi amalungelo oluntu lakho konke okuphathelane lezokhetho ukuthi lube free, fair and credible kumele kube khona. Ngiyavumelana labo, ngivumelana loNkomo uma esithi lapho kulohlupho khona kumele kulungiswe. Kodwa iproblem engiyibona ikhona ukuthi eZimbabwe uhulumende okhona kathesi illegal. So uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu lamalungelo oluntu lawa aza kuba khona yini, ngoba already sibone bona bodwa indlela abehlukane ngembono ngayo baze baphathelana izikhali, abanye baxoxwa babaleka basabalala iganga. Ungabona ngesuku zalamuhla sisamukela uhulumende nge-21st century ongene ngekhulu sithi sikhangele ukuthi uhulumende lo ongene ngekhulu uzasilungisela ama-elections azaba free, fair and credible. kusho ukuthi silesifo njengabantu. Izanu kayengeke yenze ama elections are free, fair and credible.
Nansi indaba babuNkomo yakhuluma ubabuMhlanga uthi ngeke lenza ukhetho olukhululekileyo njengebandla lezanu PF.
Well, umbuzo wami wokuqala ukuthi then how do you judge umuntu ungafiki lapho kumele ukuthi judge khona? Okwesibili, nxa ekhuluma ngokuthi it's unconstitutional, ngenye indlela uvele sithi iParliament yeZimbabwe is unconstitutional. Because in my view, ukukhitshwa kwakhe kade kuvele eseya impeachwa eParliament. Awujudge ungafiki lapho kumele ujudge khona. Abe America bathe sifuna ukubona. Ofuna ukubona uzabona, then abe sejudge esenza isinqumo based on asekubonile.
UBabuNkomo uthi ungabambi inhlwa ngekhanda babuMhlanga.
Kunjengokuthi isela uvele ulazi ukuthi lihlala litshontsha yileli sela, obusuthi hayi nginika i-second chance ukuthi ngiprove even nakumakhelwane ukuthi azibone ukuthi lisela kumbe hayi, anti vele siyakwazi.
UBabuNkomo, khona kuqakatheke kanganani ukuthi ele Zimbabwe lidlelane kuhle lamazwe omhlaba?
Ukuqakatheka kokudlelwana lamazwe omhlaba wonke into eswelakeleyo ngesikhathi umgabe iminyaka yonke le ekhona ebe yimistake. Nxa umuntu nxa wenza imistake kumele uvume ukuthi ngenze imistake. Now inkulumo kaMhlanga lilungelo lakhe uku-analyze ngendlela analyze ngayo, and mina I will not make an apology ngalokho engikuthile ukuthi nxa bejudge bazajudge ngemva kwaleso sikhathi, anti bathe bafuna ukubona bababone ukuthi kuhambe njani bese bejudge bona.
Sengikubamba umlomo Nkomo, utsho ngibuze nje kancane, utsho ukuthi impeachment was imminent ngemva kwekhu.
Analyze the way you want to analyze it, but when I'm saying mind and you're saying your mind. That's my opinion, and I stand by my opinion, and you won't change my opinion. In as much as Zwana, mina ngiyahlonipha opinion yakho ngombono wakho. And I expect you to respect my opinion.
Ngiyashonipha yakho ikho ngokuzumbuzo yi democracy.
Ikuthi ukhatshana awulandelanga. Nga wawulandela.
Ngangise Zimbabwe, actually ngangise South Africa kusenzakala. So singajoni siqambela manje ngangise Tanzania lawe. Wonke okwenzakala sasikubona siyakwazi. Akufihlakalanga kulezi nsuku sile internet
100%. Manje
sendla ngekhulu.
Uthi ukuthi umbono wakho angiphikisani lawo. Nga wabona ngaleyo ndlela, indlela wabona ngayo. But mina ngikhuluma ngendlela engiyaziyo.
Awubona ngamasocial reading.
BabuMhlanga uyatsho asikuthiye khonapho ukuthi ngombono wakhe layo ubabuNkomo.
Yiproblem abanezayo labo, yazi ukuthi abantu bangikhona
bahayi. Zwana thungamilayi. Ngayesesithi iproblem yabantu bezanu. Then I've said my mind, that's the end of the story.
It's a disappointing thing. Ngensuku zalamhla lokho liphikitwe ligangeleyo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma endawonye lesiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Iqula leziphathamandla ezikuhlelo lwe-Millennium Challenge Corporation lisanda kuthekelela ilizwe leLesotho lapho lizama ukwehlisa khona inani labantu abahluphekayo. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuthi luzathuthukisa umnotho welizwe leli njalo lukwenza kube lenhlelo zikahulumende ezibalulekileyo. Iqula leli lenze umhlangano leziphathamandla zikahulumende weLesotho abakhokhela amabandla aphikisayo, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labaqondisi bamakampani achiyeneyo. Bekuxoxiswa nangohlelo lolu olukhangelelwe ukuthi luza kuqula impilo kaZulu. Ngaphansi kohlelo lolu abantu banikwa imadlana yokusungula inhlelo zokulwela ilungelo loluntu njalo lokwenza ukuthi kube lenkululeko egcweleyo. Uhlelo lweMillennium Challenge Corporation lulwisana lezinto eziningi ezibhekane labantu nsuku zonke ezigoqela ukuswelakala komlilo kagetsi, ukuswelakala kwamanzi lokunye okufanayo. Amazwe angaphansi kohlelo lolu yilawo abonakala ukuthi afisa ukuthi abantu bahlale kahle elizweni labo njalo bekhululekile. UKia Kim, umsekelo womqondisi weMillennium Challenge Challenge Corporation uthi babona engani ilizwe leSotho lifuna ukuthuthukisa umnotho kaZulu ngemfanelo. Omele ilizwe leMelika kweleSotho uAmbassador Rebecca E. Gonzalez uthi kuhle kakhulu ukuthi uhlelo lwakuqala lweMillennium Challenge Corporation lwenze ukuthi kwenziwe olwesibili kweleSotho.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Hayi, akusela sikhathi mthokazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya